umkakalo omutsha otholakala amazweni anjenge South Africa usukhona lapha eZimbabwe. Uhulumende uthe yiwo osuphambili lo umkhakha mubi ngoba uyanamathela masinyane abantu bewuzuze, njalo umkhakha wakhona uyatshonisa abantu masinya. Amalanga amabili amathathu umuntu uyabe setshonile, lokhu kuyethusa kakhulu Mahlabezulu. Yikho ngiyalixwayisa ke ukuthi kade sikhuluma ke ngomkhakha lo obukhona owanyakenye ube ungela mandla kulalo umkhakha osukhona. Yikho kumele lilale kakhulu iTV Indlebe Mahlabezulu. Lo umkhakha usubulala, kade sixwayisa sikhuluma sokuze kwangena lo mkhakha omubi.
Kuyini ongakuxwayisa abantu dokotela nxa sikhangela umkhakha lo omutsha ovele kwele South Africa kanye lodaba lokuhlatshwa kwabantu nje ngoba soluqalile lolu hlelo? Kuyini ongabakhuthaza khona abantu?
Akumelanga abantu benze iminyaminya ngoba nxa kulomunye oyedwa olomkhakhalo uzawuphefumula unamathela abantu masinyane, abantu bazotshabalala ngokulandelana. Siyalixwayisa Mahlabezulu, liyakwazi ukuthi kade sihlatshwa amajekiseni kuvela emvelo kudala, yikho lingaze layethuka amajekiseni. Nxa sithe le ijekiseni lale ijekiseni kayihlatshwe, kumele lilalele amagama esiwakhulumayo lihlatshwe amajekiseni, ngoba liyawazi amajekiseni avikela indinginde, avikela wonke imikhuhlane le eliyaziyo. Yikho aqakatheke kakhulu, akumelanga siwayeyise. Yiwo azayenza ukuthi sivikele ibhubhane leli elibi eselibuya ngomkhakha omubi ukuthi silehlule. Nxa singazange sahlatshwa amajekiseni sizabe lokhu sitshabalala sisiya phambili. Yikho-ke kuzafika isikhathi sokuthi abantu sebebizwa ukuthi kuyani lizohlatshwa amajekiseni. Siyalixwayisa ukuthi libuye bantu bakithi lingayithuki. Nxa kule ngozi njalo sizalitshela ukuthi kule ngozi phambilini.